So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Tate leli tuba ngibonge uthanonoka wande ngobe sipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba? Lingalivuka njani izulu kandaba? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-31/4/2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna.
Sibona umnangagwa esekakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe.
Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala, inkokheli yebandla lezanu PF kudala inkulumo.
Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga, awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke. Siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo.
UZulu usele khuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba minwemunye 9 ozicweleyo.
Singazi njalo mhlawumbe umntwana mayebuzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lomntwana oleminyaka emincane kangaka ohamba ecansini isivumelwano nomuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla leMthwakazi Republic Party lithi kumele kubunjwe idale leTruth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha kulalolo olukhokhelwa zinduna. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda phawula uhlelo lokukhumisana umlotha olukhokhelwa zinduna. Umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi umongameli Mnangagwa kumele aqale axolise andubana kuqale ukukhumisana umlotha.
Okokuqala, i-document le ka-Emerson Mnangagwa lezinduna zakhe sithi i-document esiyibone yeyisekakhulu udaba lwegugurawundi where abantu abayedlula 40,000 babulawa eMidlands leMathebeleland. Sibona uMnangagwa eyisekakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe izinduna zakhe athi uyakhokhelwa nguye uFortune Charumbira oyi-president yama-chiefs according to ZANU PF setup. Siyananzelela ukuthi uCharumbira loMnangagwa labo bonke abeshoneni, they are what we call ama-direct beneficiaries of igugurawundi ka-1983 to 1987. Ngalesi sizathu sithi thina ama-chiefs awalayo i-capacity yokubamba udaba lolu, ngoba okokuqala igugurawundi whether uMnangagwa uyathanda kumbeni thandi, it was politically motivated, and in regard to that izofuna i-political solution hayi le yakhe ama-traditional leaders. Kanti ngakwelinye icele siyananzelela ukuthi the so-called traditional leaders are partisan to iZANU-PF government. Akula ngendlela abayenza khona udaba lolu balubambe ngendlela enhle umphakathi uzasala usuthiseke ngayo. Kanti njalo ngakwelinye icele uthi nxa ekhuluma u-Emerson Mnangagwa uthi yena abantu abanjengathi bayapolitika ngodaba lwegugurawundi. Okokuqala, kasipolitiki ngodaba lwegugurawundi because sikunanzelayo ukuthi igugurawundi was genocide, njalo yaphepethethwa nguhulumende wakhe uMnangagwa, uhulumende wakhe weZANU-PF. Bona yibo abapolitika ngale ndaba, njalo abayikho beqhubeka bepolitika ngayo. Futhi okunye okusenza sinanzelele ukuthi bayapolitika ngayo yikuthi bazokhuluma ngayo kathesi sokulanda ama-elections ka-2023 23 esibone ngani bazama ukuthi bazigceze kulolu daba bakhanye sibe ngabantu abalungisayo kanti kungalalutho abalulungisayo
manje lina njengebandla le MRP lithi kwenziweni
thina njengemthokazi Republic Party silethi solution esiyikhangeleleyo esesakhuluma sathi thina ngaphandle kokuthi uhulumende wesiZimbabwe asinike iself determination yethu sehlukane layo udaba lokugugura wonde akulandlela bona abazolusolva ngayo kanti ngakweni icele futhi siyananzelela ukuthi bayikhaphezulu bakhuluma ngokulungisa udaba lokugugura wonde kodwa bengakhulumi ngama after effects of i-1983 to 1987 gugura wonde lapho esesibona khona iZANU PF ngemva kokubulala abantu bethabedlula 40,000 esiqhubeka ishonalizer imthwakazi yonke mangisithi imthwakazi yonke ngisho imidlenzi lemathebeleleni ku 1979 shona grand plan and its review 14 page document ekhuluma ngokuthi baza take over kanjani imathebeleleni basibuse kanjani basithathele umhlabathi wethu lakho konke ngekwelincele thina siyimthwakazi sikulokhu ngesilungu okuthiwa i-economic genocide eyakhuselelwa i-physical genocide ka 1983 to 1987 and ngakwelincele sifuna international truth justice commission eyiyo ezabheka udaba lombhuqazwe idile lama perpetrators ngoba ukuqala uEmerson Mnangagwa akakavumi le ZANU PF government yakhe ukuthi they are the perpetrators they have never acknowledged that
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party obekhuluma ecingweni lo Gainer Gumede Saidi we Studio 7 Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala osevalelwe ejele okwenyanga ezedlula ezilithumi izolo wenelise iminyaka yokuzalwa engamathumi amahlanu. Ngalokhu ufiselwe inhlanhla lokuphila okude ngabanengi. Kodwa amazwi okumfisela okuhle avele kunkokheli yebandla leZANU PF ebalisa unobhala wokwethulwa kwezemibiko umnumzana Nick Mangwana icunule abanye abebandla leCCC besithi amazwi la ngawokuphoxa nje engaveli enhliziyweni. Sixoxele sikhulumeli sebandla leCCC kwabulawayo umnumzana Swithan Chirota.
Umbiko wokufisela umnumzana Job Sikhala ilanga elihle inhlanhla ngelanga lakhe lokuzalwa ufakwe yini ebulenjini yini engifake lowo mbiko maqala ngithe namhla ngivula ikhompyutha yami sengibona ke umbiko ovela kuNick Mangwana olilunga leZANU PF ongisikhulumise kahulumende weZANU PF esithi yena ngesilungu happy birthday Job Sikhala. Lokhu siyazi thina ukuthi akukhulunywanga awufakanga ngenhliziyo yakhe yonke siyazi thina ukuthi yikuzama ukuvala abantu abavela kwamanye amazwe amehlo yikuzama ukufaka esingathi thina i-good image ukuthi yona iZANU PF ikhanye lilibandle elihle emehlweni olabo bantu abavela kwamanye amazwe. Ngithe mina ngimphendula uNick Mangwana ngimphendula ngabe ngisithi mina into eyenzileyo ayichazi njalo ayihlekisi kufana lokuthi uMnangagwa onguye wayekhokhela amabutho ombhuqazwe onguye wabophisa udabengwa lo lookout Masuku atholakale esithi happy birthday kulookout Mafela Masuku. Lokho vele kuhle kutshengisa ukuthi into yakhona vele yenziwa ngengxenye yenhliziyo hathi ngenhliziyo epheleleyo.
Kodwa akutshengisi na ukuthi ngabantu abafuna ukuthi kube lokuxolelana lokukhulumisana umlotha na nxa ukhangele?
Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhulumisana umlotha bekungcono phela ukuthi baqale ngokunanza amalungelo oluntu beqale ngokungahlukuluza unkosikazi kaJob Sikhala Beqale ngokukhulula yena uJob Sikhala, bemkhipha entolongweni lapha abasebemphose khona, lapha belokhu bemgcinile bengamlethi imthethandaba ukuthi athonisiswe. Nxa kade befuna ukuthi kube lokukhumisana imlotha, bekungcono phela bachiye izenzo zabo ababezenza ngesikhathi ama-comrades evela empini yankululeko. Siyazi thina ukuthi on lookout masuku lapho kudabenga babotsha ama 4 years bengelacala, begcinwe phakathi nje yibo bonalaba omnangagwa. Namhlanje angikhona ukuthi bengaba abantu asebetshintshile, ngoba phela yimpilo abayaziyo, impilo yomona, impilo yokuba lenhliziyo embi, inhliziyo impilo yokungananzi amalungelo oluntu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Uzulu usele kuza umhlola kulandela ukuvezwa kodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa eyithoba munwemunye 9 ozithweleyo. Iphephandaba le-Sunday News libika ukuba lontombazana odabuka eCholocho ulesiso esilenyanga eziyisithiyagalombili, okutsho ukuthi wazithwala eleminyaka yokuzalwa eyithiyagalombili 8. Leli phephandaba lithi kulomunye njalo ontombazana oleminyaka elithumi lantathu 13 ozithweleyo osesibhedlela seVictoria Falls. Kambe kuyini okwenzakalayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu.
Angimelele msakazi, ngiphinde ngibingelele lakubalaleli. Indaba ezinje ziyethusa ukuthi umntwana oleminyaka nje esishiyagalolunye kuthiwe ungumuntu oselindele ukuthi abelethe omunye umntwana laye ngumntwana, kuyethusa kakhulu. Into ethusa okudlula konke ukuthi umntwana elele minyaka elayo sisuke singacabangi ukuthi ngabe sezibandakanya ngokocansi ongaze kumyenza ukuthi agcine sezithwele. So nxa simbona ezithwele kutho ukuthi kuleso sigaba akiyiso iminyaka le elisishiyagalolunye alayo kuyisimphumela wokuthi ubesezibandakanya nokucansi. Kuyinto eyethusayo kakhulu. Njalo nxa ezibandakanya nokucansi, uzibandakanya lobani engumntwana oleminyaka emincane kangaka? Ngoba angiboni ukuthi engabe kuyisivumelwano kuyikuthi uzibandakanye lo muntu abavumelene. Ongenzeka ukuthi umntwana uyabe ehlukunyeziwe ngokucansi wagcina esezithwala. Singazi njalo, mhlawumbe umntwana maye buzwa engathi ukuthi ubesethandana, kodwa okuyinto engakholakaliyo, ngoba akuvumakali ukuthi ungaba lo mntwana oleminyaka ngangaka ohamba ecansini ngesivumelwano lomuntu. Kuzindaba ezimangalisayo kakhulu. So ngithemba ukuthi mhlawumbe ongayezenza abantu bakhululeke ukuthi sazi ukuthi umntwana azazithwala nje uzithwele ukhuleliswe ngubani, kanjani, ngesivumelwano lobehlukunyezi. Hayi, ngicabanga ukuthi futhi eZimbabwe kuyinto engavumanga, kodwa yethu sayo, ngoba nxa sila bantwana bazabele iminyaka emincane kangaka ukuthi sebezithwele, kutho ukuthi umntwana engumntwana layo usezoba ngumzali. Akwenzeki ukuthi umntwana ele minyaka engaka abe ngumzali. Asazi
nje ngokubona kwakho kungakukhona yini kwezinye indawo zelizwe lapho okulabantwana abaleminyaka yona le abazithweleyo kodwa kungaziwa?
Amathuba okuthi kube labantwana abanye kwezinye izigaba zelizwe abazithwalayo bakhululeke ngaleli izinga kuleli leminyaka emlutshwane kangaka mancane kakhulu, msakazi. Yebo, mhlawumbe ngani nxa singaqala lapho kube iminyaka le elithumi lanye kumbe iminyaka elithumi lambili, kodwa iminyaka ezithwelegalo lunye mncane kakhulu. Okokuthi nxa kunginto engenzeka kungaba nzima ukuthi kungazakali, ngoba angiboni umntwana ale minyaka emincane kangaka ekhululekiswa engathiwanga esibhedlela lapho kuzabonakala khona. Mhlawumbe kungenzeka kulawa amasonto esasike sikhulume ngawo okuyikuthi abantwana bakhona noma bekhulelwe kabayishwe ezibhedlela. Mhlawumbe kulawa amasonto uma kungadingisiswa sokungatholakali ukuthi kuyenzeka, ngoba nanku phela kuthi ukuthi akusinto engenzeki, into enelisekayo ukuthi yenzeke. Yikho sikubona lo mntwana engaka ekhulelwe. Kungenzeka ukuthi kukhona okungabe kufihlakala, ikakhulu kulawa amasonto esiwaziyala abantwana abangasiwa ezibhedlela ukuthi mhlawumbe bayababelethisa khona ngale emakhaya. Kodwa nje kukubhalwe phansi, hayi, ngicabanga ukuthi kwelakithi kumele kuyinto yokuqala mpela akuyinto yokuqala ukuthi umntwana akholelwe ngakho sasizwe ukuthi mhlambe laba balaba ichumilani ichumilambili ichumilantathu sobabaze kodwa kulokho ukuthi umntwana ile minyaka yesichagalo lesekhulelwe hayi nxa kusenzakala mpela kuyabe kufihliwe singongazange kuvele kuze kubhalwe phansi.
Alo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Chabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi indizamtshina ye-Ethiopia Airlines iqale izolo ukuphapha ifika kobulawayo ivela khonale kwele Ethiopia. Lindizamtshina izafika kane ngeviki kobulawayo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inani labahlukuluzwa ezindlini likhomba ukuba abesilisa besigaba seMathebeleland South yibo abahlukuluzwa kakhulu ezindlini kulabesifazane kulesi sigaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Day Studio 7, Sanbonani Studio 7. Hayi ngeviki nje bengithe kumshelele ngangafika ngasekhaya. Hayi ufike kwethu ke hayi sibonile into ezizakalayo live. Hayi simo sibanga kahle kodwa ke ngeke sesibalekele kuye ekhaya sizahlala sihambile kuphela ngoba lami nje sengiyipension year sizahlala kuhambi kodwa nje akula bantu abalamanga njengezani izani namanga umuntu ubotshiwe ngabotshwanga ulokuzela uzenzele ndebele because befuna ukudiveta in ilonji le ground. Hayi abantu banzima laba so ke hayi bantu bakithi asibambaneni sibe moya munye ilizwe lethu lizalunga. Thank you very much Studio 7, keep it out. Njalo sengibona sebelifakele sebefuna ukulifakela okunye okungama-defaulters okwama-journalist okuthi kungabaka-ed kade abasenge ngabantu bezimbabwe broadcasting corporation sebesiba ngabaka-ed.
Zilezinduna ngoba izakhamizi zilobuhlobo kakhulu ngento yeground lenza unangaphethu so yena maye senza njalo siyakhuluma nesahla lezinduna ikufana lokubophansa izinjakila lokata kuzayo akulunganga ukuthi akusebenzisa abantu ba izinduna ngendlela ezizayiphatha ngayo indaba yangkhona ngendlela ukuthi izinduna zonke ezisezibunembazo ngezezani kunzima futhi lokuthi bakhuluma iqiniso belikhulume njengoba lenjalo bazakhuluma ukuthi bona bafuna ukusayidela umnanga bengambonisi izizathu zilapha kumele kubenze kube kodwa bona ngoba na uvele uliqini lomnanga kwafuna ukuroba abantu ukuthi ubulala abantu ngendlela yothena isimo esizibabhala ndaba lazo ngoba ezale izingane azifundi eZimbabwe ngoba besazi ukuthi education yezimadoda ayikho abantu ababelatshwe eZimbabwe balethwa baphandle kwamazwe bafunda ngaphandle kwamazwe so ike funa ukwenza into ezinjalo ngoba vele hleze kulalelisa abantu abehlukane laye lazi into ezamele zimtshele ukuthi yena kadlulane icebo lokuthi ake hambise indaba khe bantwini ngenye indlela nothi bothi achume bona kulokana kwento yakulunganga ngitshontshwa kulunganga ugcwele kumenemele wokubulali bakumnanga.
Studio 7777 bingelele baphonke ngathandi chongkam hlelo leni lasisa noma sikhala sisihamba sizwakale lapho nalapho kuthi singangeni njalo sibaningi sibeselule futhi awubani semfuleni esiphini imali ayichapileji kwa-10 ngigijimana kwangwenye hayi sazizwa inkulumo esisana nethi unanosepochip chalumbuo ulula loyo azi ukuthi ke ingena njani kulumwezi una esezihamba ziyobonga no president kanti sezibonisa nazinduna na kumelekile ukuthi zazi ukuthi zivotela liqembu na angithi kuyimfihlo yomuye nomuye umuntu ngoba evo kodwa ke asikazi bakwethu ezangakithi awu phansi kulika mdzilika sikamthwakazi madoda emandebeleni ayi sithi abanye bethi ayi azi madoda le politiki yangakithi ake sihluzeni sincenge bantu kodwa siyeke nje ukubulalana nokulimazana bakwethu inhle ipolitiki makudelwana enye nenye iphathi ikwazi ukungena nayo idinge abasekeli nabalandeli awu ngibonge 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 nami ngincongo
linjani isiyo silabalani khethwetse gaboronzwayo than paula enkulu yalo dawu javulani zwanda ohamba sa abantwana umhlaba amastei abantu bezi labantwana labalandi bayo abafuni angikwazi wayo ujabulani usebenzisa same strategy esikakasho khathesi bangaki abalazo tenda abaziphiwa ngukasho khathi campaign okokuqala umthetho vele bayakwazi ukuthi ezimbabwe ungaphiwa ileni ungahlala 2 years ungakwanisanga ukuthi velophi iyathathwa futhi imithetho yangkhona zimra will go after those kuthathelwe bayazama laba bantu lapha nje kuvalwa abantwana amehlo uzathi wena mntwana wena uyiyouth awula msebenzi awukwanisi khona ukwenza usathengelwa iroloni ngabazali bakho isitendi leso uzakwanisa lona isaka lesamendi so kumele likunanzelele ukuthi kati why if izanu PS ikwanisa ukukwenza lokhu kulinika amastendi why short for elections kulaphela waphiwa khona lawo amastendi kati lina lingabantu bezanu lingabalandeli bezanu ezeni inkinga ziqala sekuzaba lukhethwe in between lapha kalela maprofit izitendi lezo nxa zivele zikwanisa ukuthi liziphiwe zazisali okokugcina izanu PF ayinamhlaba umhlaba ngowestate likwazi nje khonokhu ukuthi ujabulani uyakhampeni angisemsebeni endisebenzisali
siyabonga uvusi yanokuhle kangaka sibonga le jake ethumele kulaba kade news ilink yokuthi bazi siyaikukuphathisana esikunyisayo kudingakuhlala kusihlivisa noma sihlangana ngomonakalo bantu izulu siyaikodwa heyi leli zulu esesidayo sesaba lalo kule minyaka seliyingozi hhayi kugcina sulesaba siyalifuna okumangalisayo siqa liqala ukunaso uvayo lutshaya ugcina uchuma hhayi kuyezwakala siyakuzsiyasibe sikundebele lo sensusi
morning sibiyoreza okay bengicela ukuye ngikhulume lo felix magayona mafa lo ubaba lo le party yakhe kanya abala strategy esabo sokulungisa babhizi ngokuthi izanu sifake osokwathi nasepolitical strategy lapha indlela abalungisa ngayo iparty lina stop focusing on ama-strategies lenze awena ama-strategies to counter that yekelani ukutshona libangela abantu lisethi sabantu thina sihlala emakhaya wa-used to that we know what they are doing we know where we are going lina liyakhanya njengama-leaders sesiseliphongwethu kukaselitatazela siyani lina likhanya lihamba behind izanu kanti ehlulwa yini lihambe phambi kwezi ehlulwa yini ukuthi lenze awena ama-strategy kulokuthi lethi sabantu njengoba kuthiwa abantu emantopho batshayo lina lenzani ngakhonokho libhizi nokwesithi ama-reforms akula ama-reforms umuntu obusayo angawenza please lina yenzani awena ama-reforms azakhawunta wona and then bese mbuya kula abantu bematopho labensizi abadela izanu ukuthi batshayo lizithuthaka nxa liyavotela ukuthi latshaywa bese livotela into lingayifuni abakalitshayi coming this coming election kodwa bezaligiga sebeboni ngamagwala kanti indoda ingakutshaya daily umfazi zonke izinto ongafuni ukuzenza ngenxa yokuthi uyatshaya and then I want to come again to know ukuthi senze i-family meeting labo gawule what type of family meeting uyifamily kagawule wena ugawule those who are in prison they are in basejele yezanu benza the right thing for their party yekela ukuthi usifake uthi yifamily labo gawule aso family yezanu yenzani izinto ngendlu especially wena sisi mafa magalela bazi bantu njengam felix magalela mafa yenzani into eziqondileyo shiyane nokuxotshana nezanu izanu vele zifa ahedo
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 2024 65 03 18. Kwezemelika ikomiti ecubungula umvukela wanyakenye edalele the house ithi isithole ubufakazi bencwadi zama-email obukhomba ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho ngokusebenzisa imithethwandaba. Ikomiti le ibikwa yathola ama-email ayi-9028. Kambe uTrump uzaphunyuka na kulolu daba? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Udaba lukaTrump luyaqhubeka njengoba ngike ngatsho ngaphambi, bona ngathi ngalesikhathi hayi bamgomboloza, kungenzakala ukuthi apnyuke, kodwa ngibona ngathi bamgomboloza kabi. Ngingazi after midterm le elekilezinwa November ukuthi ozangena abambe khongubani, kodwa kungaba ngumnyama ukuthi ama-Democrats abuyele laphana abe e-controller i-Senate le Kong. Hayi bazamgombolozela sibi. Ngibona lapha kuza kuyakhanya ukuthi formation ayeyihlonile kumbe ihlethi nani e-White House ume ayikho yonke lapha kumafayile. Laba be-National Archive bayakwazi babona khonaphana ayikho yonke. Manje kathesi kungenzakala ukuthi angabe siwayifihlale eyayisele imonologa, ngoba wayengakholwa ukuthi bangamhlasela bayethatha form. Kodwa-ke ngaphandle kokuthi nxabe le intel ikhona ngapha yaba bangamhlase, ngibona ngathi akusekho okwehlulayo ukuba babuye bayethatha leyo information abayazi lapha ekhona. Yikho engibonayo khona.
Umbuzo wami wokugcina, ubona ungani uTrump engangena njalo kukhetho, ulakho yini ukunqoba umongameli Joe Biden ngokubona kwakho?
Hayi, ngiyambuzwa lokho sibili ukuthi nxa kuyikuthi engabuyela uSomtel ancintise ukhetho angamudla iBiden. Kodwa-ke ngibona ngathi kuzaba loku kulokudabukana kweli ngoba ekuncintisaneni kwabo khonapho bezazi baTrump esala kwakuseduze kakuseduze kabeletheleni ukudabukana kweli. Ngingazi ukuthi ama-Republican amanye asekubonile into likaTrump aziyona e-right ukugcina umbuso lo okuthiwa yi-democracy. Nxa kuyikuthi sebedabukene bona ama-Republican ngayo yona leyo, hhayi angeke amuli, ngoba laba abatshotshozelayo laba abahamba noTrump lo bezenzwe ngaba baningi, asibo bantu abaningi phela lona, siyo majority yabantu base-America. Nxa abantu be-America abayi-majority belungwe babone kuhle kuyini okulubeyo okulubeyo ngasozawini uTrump. Ngibona ngathi lapho kule strength khonakhonapho ukuthi laba abahamba noTrump uhlanya bakhe lobo ubutshantshaza kwakhe lobo balutshwane kulalabo abahleli phansi bekhangeleyo ilizwe liyi-democracy kuyini okumele kwenzakale. Lo lakho futhi bekufanele ukuthi iya kukhetho laphana lolo luka-2024 uBiden nokubona wami bekungamlanga uthangiphale, kufanele ukuthi ngabe kungena omunye omutsha ongapha ngaphana kuma-dem, ngoba yena usekhulile. Kuhle mani ukuthi abantu nxa sebebadala bayele laba abancinyane emazweni wonke kula le Afrika kuyafanana nabantu bayachiya nxa umuntu ese-70-75 kulile sokulungile susebenzile kahle okunye kuseyikho khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lithi kumele kubunjwe idale le-Truth Commission ukuthi liqhube uhlelo lokukhumisana umlotha, hatshi lolu hlelo olukhona kathesi olukhokhelwa zinduna. Ukufisela ilanga elihle lokuzalwa kukamnumzana Job Sikhala okwenziwe inkokheli yebandla le-ZANU-PF kudale inkulumo. UZulu usele ekhuza umhlola kulandela ukuvezwa kwedaba lokuthi kulontombazana oleminyaka yokuzalwa 9 ozithweleyo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa zikhona ezika-7 kusihlwa.